indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umamu Tabitha Khumalo noSenator Zwelithini beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala, kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Sebebothiwe
amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho, abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Tabitha Khumalo.
Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili? So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Abaningi basola isigwebo sokupika okweminyaka emibili esetheswe induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni besithi silokwenza lezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho namuhla, abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Tabitha Khumalo loSenator Tshepiso Mpofu. UMakhumalo labanye bakhe babotshelwe elokitshini leChabalala lapho ababikwa bebechasisela abasekeli babo loZulu ngokutshengisela kwe-MDC kobulawayo ngomvulo. Ukubotshwa kwabantu laba kuza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amalunga e-MDC eHarare izolo ngesikhathi elungiselela ukutshengisela. Sixoxele sikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza wachasisa ngokubotshwa kukaMakhumalo labanye bakhe namuhla.
U-Honorable Tabitha bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu, njengoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi ukutshengisela okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa owesikhathi eside onganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangele nemathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafoni. So nginanzelela ukuthi umamu Tabitha Khumalo loSenator Zwelithini bebeqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala, kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Sebebotshiwe and so kunzima kithi ukuthi nawo siqoqe njani abantu kuleso sikhathi.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyokuza abe-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgcibelo mfowethu babevalile vele, akunampholisa ozaninika. So kwami naw ngikuzama ukuthi ngithole lokhu engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabe belo lwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi umsebenzi wethu uyabulodlakela, mthandisi usebenzisi balelo ukuthi hli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter gunship ebibhoda lapha edolobheni, ngazi ukuthi bacabanga ukuthi encethi nasesiyempini yini, thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasotsha izolo njalo ade bhoda efike endaweni zempophoma.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. sixoxela ekhona le kobulawayo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo. Uzulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza nje. Uxolo sihlobo zami, imayikhi yami ibisivalile lapha. Uzulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza ngoba ehlezi esola umbuso wezanu PF. Undiweni ufunyanwe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi njalo wagwetshelwa ukupika okweminyaka emibili izolo. Umantshi umkhiphele inyanga eziyisithupha wathi usezapika okomnyaka owodwa olengxenye. Abanye abasolwa ekade bebhekane lecala linye londiweni bona baphiwe isigwebo sokwenza i-community service. Inkundla ekhangelane lokuvuselelwa kwamasiko lobukhosi bamaNdebele e-Royal Crown Council layo yethule umbiko namhla ichothoza ukuvalelwa kukandiweni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Undiweni kazange ediliva lokho okuthiwa ekudilivile njengondiweni. Wakwenza njenge-institution eyinduna. Bahlala phansi besigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment ukuthi lokhu kumele kwenziwe. Isigaba savumelana bayakwenza. So enenkinga lakho mina kathi kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case. Because kululazisa institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasuka izibuzo ukuthi kanti nanganika isigwebo izabothwa njani. Kanti indaba magistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele bevithwe, amapolisa ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe belahlela impahla phandle. Kodwa sikaze sibone imagistrate ebothwa kuthiwa inike i-judgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazwe. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba leyo ayisiyo yokuthi kwenzeni undiweni but sekusuka indaba yezombusazwe because uzananzela ukuthi abanye bonke laba abayi-23 abayi-22 akade sethu esalazela icala banika i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi sale ekhulunywa ngayo ukuthi badiliza uthango lani isibala imali engange-300 bond. $30. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC.
Umsakazo weRadio Bukalanga uthi uphakathi kokuziqoqa lokudinga yonke imitshina edingakalayo ukuze uqalise ukusakaza eZimbabwe yilobanini nxa uthe waphiwa ilayisensi. Okwamanje lumsakazo utholakala ebulenjini be-intanethi kuphela njalo usakaza ngesikhalanga ngenjongo yokuphakamisa lolu limi. Sixoxele umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulumsakazo umnumzana Sibanjana Junior.
Sicela kakhulu losizo kuhulumende, sicela labanye abangabe befuna ukufaka isandla ukwenzela ukuthi iRadio Bukalanga siyifake ibe le-license. Isiregistriwe, siyi-company eregistriweyo esiphethe le-certificate, siqale sayiregister as a trustee, sazoyiregister as a company. So sesilinde nje ukuthi sithole i-license esuka ku-government waseZimbabwe besivumele lathi sibe khona enkundleni zokusakaza. Abalezandla abafuna ukusisiza bengangithinta kule number +27 60 386 2920. Bezothinta omunye engihambisana naye ezisebenza naye uDefault Bango ophesheya England ku +44 78 65 67 99 77.
Ukusakaza ngesikhalanga sibanda, ungathi kuyaliphathisa yini ukuvuselela lokuphakamisa lolu limi?
Ungabheka ensukwini zanamhlanje, noma ukhona apha eSouth Africa, ngihlangana lo muntu uyangithola ngikhuluma isikhalanga. Noma manje namhlanje ma ngikhuluma isiNdebele, mbone ngani ngilahlekile kakhulu. Kodwa ke kungenxa yomsakazo engikiwo, ngiyakhuluma isiNdebele, ngiyakhuluma zonke indimi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwe ukuthi sihlanganisani, ngoba ziningi izinto esizenzile elimini lwesikhalanga. Sile midlalo ebizwa kuthiwa kuntunu wa bangale, obizwa kuthiwa kwataka vamitunu. Miningi imidlalo esesiyenzile kuma-dramas esikhalanga, kodwa esemsakazweni kuzoba lamanye esiwashutayo abonakala kubomabonakude afana labo Jokochoko labo Bhuquza. Izinto esizenzayo kuRadio Bukalanga zonke zena lezo, ngithi ngivalelise ngolimi lwakithi, ngithi kwakuli the big inkono ehumba, the king of the jungle, the general evergreen msana singakokule msana kalamila muhamu ekazene kaduswane sikalala goma lumele kafuna maine mbeleko msana kakulezani samahamu akukubabe ndithi bye bye.
Umnumzana Sibanjana Junior ngumqoqo wenhlelo zomsakazo weRadio Bukalanga, sixoxelaye eseJohannesburg ngeviki edluleyo bebele fundraising khona le eJohannesburg wele South Africa. Kwezemaphandleni namuhla, omama abazithweleyo abalindela ekliniki yesitezi eGwanda bahamba umango omude besiyadinga amanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi kuminyaka emibili edluleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Kemisi Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi lapha neklinikhi kwaqalisa ngocyclone. Basuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezile njini zasinka. So lapho kwaqalisela khona udubo lwamanzi. Sayibisa lapha eGwanda, bayihambisa koBulawayo, bathi ayisalungiseki, ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje, omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sovia Spanda lilunga lekomiti ekliniki esitezi uthi impahla zali kliniki zigeziselwe emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho ukudala imikhuhlane esihudo.
Amalineni servers ayewatshwa emfuleni, hayi abantu babesebenathi ingekezayo kodwa idariya ke siyithini ngensuku zalamhlasho ukubonakala umuntu ezithwele eqansa lenkonxa ehamba ekhilikithele emagodini angani ungaze kwenzakala okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khonale. Kuyayangisa ilizwe linje, thina sesithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihluphe kokudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Funder uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo, kodwa kwamanzi sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi, ngoba ungekeli ukuthwala amanzi ungaze uphiphilisa awusoze ulinathe, uzaziye linathele ekhaya. Xa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilize esikhwameni. okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona labe kuvele kunathwa khona even abe clinic even thina ukuthi kunathi inkomo kunathi donki yonke into yanatha khona but amanzi lana depontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu
izakhamizi zesitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama Women Development Association of Zimbabwe Waters ngeviki edluleyo zihambe zafika ekhansilini yeGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Unkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili yezemaphandleni.
Basike ukuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anto yabona into zakhona azibalance. So asikwazi basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWaters unkosikazi Juliet Mkiwane uthi inhlanganiso yabo yancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kule nto ezingahambi kuhle kababhale izincwadi bahambe bayelanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezinye izinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulethi isabelo sebhekane lo dubo lokuthilelwa kwamanzi kulandela ungane okuhle kwezulu nakene osekudala ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseWilonke noAlbert Ncube.
Lamlela nampa
bafowembula lamlela ndwandwe uAlbert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Singene kuhlelo lweza besifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa, umkhokheli wogatshalwa besifazana kubandla leMDC. Sixoxelaye ngaphambilini kokutshengisela kwaleli bandla. Uqala ngokusichazisela ngenyathelo elithethwe lugatshalwa besifazana.
Sina njengabomama khangela udaba lwamagesi. Sizaqeda amahola alitshumi lasikhombisa singela magesi kutho ukuthi sokumele umama ayedinga inkuni iparafini kumbe igasi ukuthi aphekele abantwana ukuthi balale bethile. Sokumele umama adinga amalahle ukuayina impahla zemuli. Nxa sisenda isikhathi esiningi singela manzi umama nguye futhi odubekayo ngiyohamba esibhoraneni. Loba kusedorobheni sithola omama beceda isikhathi esiningi esezibhoraneni okubisela ngemuva intuthuko yamafamilies. Sicina singasayenzi lutho njengabomama ngingakuthi isikhathi sethu siyadliwa ngokuthi siyedinga izinto ezimele ziprovide nguhulumende izinto ezingama-rights ethu. Singakhangela izschool fees kazisabambeki abantwana kabasayi ezikolo omama labo babo abasebenzayo abahode nxa sehlulekile ukuthenga ama-basic imuli yiyo esafayo umama nguyoba le-stress esiningi. Sikhangela futhi indaba yama-sanitary way kumbe futhi ngamapheji umama nguyomele abone ukuthi khona amantombazana abantwana abangamankazana balabapheji. So amapheji akhona akabambeki angeke ngiyethenga amapheji endlini kungelampuku. At the end of the day i-health kumbe engathi impilakahle yabantu bangomama namantombazana icina ingasekho right isi-compromise.
Kwaye kwaba lokutshengisela kwakuqala okwe-ZCTU abanye abesifazana bathi badlwengulwa abanye njalo bahlukuluzeka.
Singakhangeki umuntu esiyazise ama-lawyers awe-human rights amadokotela aku-stand by la mapolisa wona lawo abe khona asikhiphe nini imentality yokuthi amapolisa azosichaya. Amapolisa amele asigcine and kumele sibayenze basigcine sibafose basigcine ngoba yiwumsebenzi wawo umsebenzi wabo sowokutshaya abantu.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu-ke ubona ingani uhulumende ngalalela izikhalazo zenu impilo yabesifazana labanye izabangcono limbona nje vele elalela isikhalazo se
sizalalela ngoba kathi singakhangela sebezama imizamo eminingi kakhulu ukuthi bashivalele ukuthi sikhanga sebezame konke ipropaganda amanga konke ukuthi singatshengisile ngoba bayakwazi ukuthi khona i-demonstration i-powerful. I-demonstration le siyenzayo sifuna ukuthi sifose uhulumende ukuthi ahlale phansi nomongameli wethu advocate Nelson Chamisa sibe nale sithi transitional government, not i-government of national unity njengakuqala leyani. Sifuna ukuthi kube le transitional government ezagoqela bonke abantu, ama-stakeholders wonke, bonke abantu babe lombono ngoba ibizwe leli kasibe lezani kuphela. Ibizwe leli ngelomuntu wonke, so umuntu wonke kumele aparticipate ekutheni ibizwe leli lihambe kuhle. Ungakhangela ugwalo lwethu okuthiwa i-reload. Singakhangela u-step number one wethu sathi sifuna ukufaka i-pressure esithi political ye-diplomatic pressure ukuthi khona uhulumende lo avume ukuhlala phansi siyenze i-genuine dialogue, not i-dialogue le Pollard esiyibona leyi ekuthiwa khona iyabizwa ngumnankagwa yena umnankagwa wakhona kunguye owehlulekayo, kunguye ofeyilayo, kunguye osenza sidubeke. Ungathi wena kunguye osubulala ilizwe, nguwe futhi osufuna ukubiza abantu ukuthi bazohlala phansi. Thina sifuna i-arrangement okuzabuya khona umuntu o-neutral, ithi abafundisi, ithi abantu abavela phandle bezosihlalisa phansi sonke, ama-political parties are concerned, ama-stakeholders are concerned, not ukuthi khona sitshele okokuyenza umnankagwa, si-appointele ukhomishina kumbe u-chairperson ngomnankagwa yena umnankagwa wakhona kunguye umuntu owehlulekayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa, umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC. Sixoxelaye eseHarare, ibandla leli lisaqoqa ukutshengisela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingani lichona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebele minyaka edlula engamachumi ayisithupha, 60 years behlala eKenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yeah.
Ya, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hayi, sina sasifika kudala nje singabantu benkonzo.
Lali hamba lisiya khonza khona ngapho kwase kuhamba njani?
Abafike kusuka elizweni leRhodesia, iZimbabwe ingakakhululeki ngama something 50-60 abazali sikube bazongena e-East Africa lapha kuyikuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona leRhodesia, basenza namazwe baye-Zambia, Tanzania, bazofika eKenya ngama-60s 61. Thina abanye sasibancane, abaningi bethu baye bengekazalwa, abaningi bazalelwa khonapha. I-generation leyo yiyo lesibhede ikhulumisana lehulumende yeKenya ukusukela isikhathi sikaJomo Kenyatta, ukufikela isikhathi sikaformer president Moi, ukufikela isikhathi sikaKibaki namhlanje silo Uhuru. Yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela la ngokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu. Siyazana sibe zingane ezifanele ukuthi ngaye ziye esikolweni, singabantu aseza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenza ngeze kaNkulunkulu, baba ngabantu abashumayeza evangeli. Yikho-ke ekushumayeleni ivangeli labo kwahlala kwafikela ukuthi usaphoze selukhula, kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries, njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo, babe ngabhalwa ngabelungwakhe.
Lihlala njani langene emphakathini wakhona ngapho eKenya?
Sezindaweni ezitshiyeneyo njengamathawuni akhona, kodwa kakhulukazi seseNairobi kuliya kungamathawuni okukhona lapho esihlezi khona.
Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu baseli bekhuluma uhlobo lwabo, sizelwe sakhuluma uhlobo lwabazali lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele siyale silukhuluma kuphela kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazalwa namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakivo olwenzele yabobaba wethu
abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazindimi zombili
sinabo kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesithenya kakhulukazi uyazi isiSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke
manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya
hayi angiboni ukuthi kulokuthi kulokuvethutha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu
solokhu wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange ukuye fika futhi ekhaya
asikafiki ngenxa yamadokumenti okutravela njengoba nalokho esikhala ukuthi siphiwe izincwadi
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
hayi balaleli mina awuyabo siyavuka eka futhi khonale lapho kuvela khona abazali bami konke bezazile umama lobaba umama umamkhulu ikho-ke ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana lo muntu ophetheya kwamazwe okhuluma ngohlobo lwayene wokuthi kulabantu abasendaweni ethize sifakeleli imithandazo ngali le ndlela zokulisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama-rayithi ekumele lathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni singathokoza ngakho kakhulu njengoba lizwile nje lani sincedenini ukuthi sisize siphumelele ukuphatha izincwadi lezo ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile hayi siyakufisela inhlanhla
hayi ngiyabonga kakhulu mkhulu wami
lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleKenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalo
Siyabonga ke jahili dala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Nansi impumelo yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League okuyimidlalo edlalwe lamhlanje. Chapungu 2, Black Rhinos 1, Manika Diamonds 2, Harare City 1, Chicken Inn 1, Yada FC 1, Blawayo Chiefs 2, Hotel 1, 2. Mpintsha ehamba le ntokazi yakhe uBabes singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namhla bophe umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo labanye. kwanele olivalelisayo nguntunga milinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.